olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ibandla lakhe leZANU-PF namhla e-April ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya akasabuyi eZimbabwe ukuba ngumhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana weZITF wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe. Umnumzana Mwai Kibaki izolo inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu eZimstats ithi ikhuthaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo ngolwazi azaluthola.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende nengatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu.
Ezinye izakhamizi zeMatopo eMathebelele South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imifanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi.
Iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima. So umtshina lwana uyasensa khonukhuyana, akutsho ukuthi umuntu akasarejisti.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umkhosi wokuthakazelela ukunqoba kwalo kukhetho lwama-by-elections e-Airport namhla, lapho umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa azise abasekeli bakhe ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta weKenya kaseyikubuya eZimbabwe ukuba ngumhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalowo owayengumongameli walelo lizwe, umnumzana Mwai Kibaki izolo. Uphinde wathi isifiso sokuthi indawo le ye-Airport ibe lidolobho sizafezeka ngoba umphathintambo kahulumende obona ngalokho engowebandla leZANU-PF umongameli Mnangagwa uthe bazagcwalisa izithembiso abazethulela abantu phambilini kokhetho ezokuthi bephiwe incwadi ezikhomba ukuthi sebengabanini bezindlu zabo, ama-title deeds alotshwe ngemitshina yakulezi insuku ukwenzela ukuthi engaphazamiseki. Wengeze wathi uzavakatshela izigaba zonke zelizwe lapho ibandla lakhe elanqoba khona kukhetho olwedluleyo. Ugcizelele ukuthi osomabhizimusi abaficakala betshintsha imali yakwamanye amazwe ngesisindo esingekho emthethweni bazajeziswa. Umongameli Mnangagwa uthe kuyathokozisa ukuthi ibandla lakhe lithethe zonke izigaba zalo kukhetho olwedluleyo laphinda lathathela lebandla le-Citizens Coalition for Change ezimbili. Wodwa ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Zenzo Nkomo uthi ibandla leZANU-PF alikho isimeni sokunqoba kukhetho oluzayo njalo ibandla eliphikisayo lalo lanqoba kukhetho lwama-by-elections.
Zalwana zeZimbabwe ezizinzela eSouth Africa sebeqala ukuhambisa impahla zabo emakhaya. Baningi nje noma ukhuluma nabo la asebevele indlela sezibheke ekhaya. Wonke lawa uma sibabuka kuzoba ngamavoti azaya kumaqembu afikisayo ikakhulu iqembu elinjengayi-TCC. Yikho ngithi mina amathuba ayo iZANU ukuthi luwine ukhetho mina la engikhona kulesicilo engihlelikiso angiluboni lugqame ngaleyo ndlela ukuthi singethuka kakhulu. Kodwa ke welukhetho lukhetho.
Ngokubona kwakho iziphi impawu ezitshengisa ukuthi ibandla le-CCC mhlawumbe lalo lingenza ngcono?
Phela msakazi, okunye uzakhumbula ukuthi sibuya kuma-by elections. Uma ngabe kuwukuthi iZANU isesigabeni sokuthi inganqoba ngamalengiso okhethweni, ngabe siyibone kuma-constituencies la semadolobheni singene ngamandla, kodwa sibonile ukuthi TCC iseseyiphathi entsha kangaka kodwa iye yanqoba kakhulu kundawo zayo vele la ekade inamandla khona. lokho kusathembisa ukuthi uma kuyukuthi emakhaya ingenza njengokubana yenzile emadrobheni. Futhi sizakhumbula ukuthi ngokhetho luka 2018 iMDC Alliance yaba nama double candidate endaweni ezinye eziningi la esaluza khona. Ake ngithathe nje isibonelo eMathabeleland North. Kungasiyo into yama double candidate nokuhlukana okwaba khona kweMDC. Inkayi zombili ngabe sazwina, iLupane zombili ngabe sazwina, mhlawumbe nenitsholotsho. So lokho kuyasinikeza ukuthi uma engasekho la akade usilimaza khona emandleni, angiboni izano isiba sesineni sokuluwina ngendlela bona bacabanga ngayo ukhetho.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo incwethi ecubungula ezombusazwe, njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu ikhuthaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo. Ngolwazi azaluthola umqondisi wezimstats esigabeni seMathabeleland North, umnumzana Nathan Chikanya, uchazisa ukunenga lolu hlelo kwingxoxo le-Studio 7.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengqatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlalakahle yabantu. Abantu bethu esilabo eMathabeleland North Province abahamba bebuza le imibuzo bazabe bethwele izithupha kanti kukanti begqoke lezembatho ezibhaliweyo ezibhalwe ngesensus 2022 zafanekiswa lembala yabantu. Abantu bezisensus abahamba bebala bengangayenelisi ukufinyelela yonke imizi lazo zonke izindlu masikhangela abasemadolobheni ngosuku lomhla ka 21 April, okutsho khona ukuthi sebengafika phakathi kwesikhathi kusukela mhla ka 21 kusiyafika kumhla ka 30 April. Bengafika lapho bazobe bebuza ukuthi mhla ka 20 kuzavuka kumhla ka 21 abalala lapha ngobani. Sicela uZulu ekhululeke ebanike amabizo alabo bantu.
Umnumzana Chikanya uphinde wachasisa ngembuzo abantu abangayikhangelela, njalo ugcizelele ukuthi impendulo yabantu yimfihlo.
Imibuzo eyabibuzwa lapho ingahambelana nginike imizekeliso lokuthi umuntu ufunde okunganani, ufunde wacina kuliphi izinga, uleminyaka emingaki, uphila njani, kungabe kukhona yini ukugogeka aphila lakho, lokuthi abantu bahlala ezindaweni ezinjani, ukubona ukuthi bahleli njani ezindlini, bengabe behlele ukuthi baminyene kakhulu kudingeka kunxeke ukuthi uhulumende encedise, kumbe bengabe behleli kuhle, kumbe bahleli bebalutshwana lutshwana ngandlu ngandlu. Konke lokho kuzaphuma kuhlanganela lempilakahle ngokutholakala kwamanzi, ukutholakala kombane lamagetsi, nokutholakala ukuthi wona lawo manzi atholakala ngemva kwesikhathi esinganani, kungabe kulomthombo ngekhaya, kungabe kulempompi ngekhaya, kumbe kumele ehambe kukha esiboraneni sikhathana kangakanani, kumthatha isikhathi esinganani ukuthi ephenduke lawo manzi. Yimbuzo ephathelane lokuphila kuhle kwabantu leyi. Leyo mbuzo iyabe iphendula imbuzo encedisa ukuthi uhulumende nxa ekhangela inhlelo zeMathabeleland North Province ekwazi ukuthi uhlela njani. Le imibuzo eyabibuzwa impendulo zakhona ziyimfihlo, kukanti labo balawo umlando okuthi begcine impendulo abazithole ebantwini ziyimfihlo. Kulicala elikhulu kakhulu ukuthi lo ohambe wayabuza ethole ulwazi ngabantu ebese siyalukhuluma ngaphandle, akuvunyelwa. Lanxa sesiqedile ukubala sokuyenziwe esithi khona ngama report sokukhulunywa ngolwazi olutholakale ehlelweni lwe census, kuzakhulunywa ngeke nginike umzekeliso kungakhulunywa ngokuthi esabeleni semathebheleleni North bangaki abantu abangomama, bangaki abantu abangobaba, bangaki abantwana, bangaki abantu abadala. Akungeke kutsho ukuthi hayi usibani bani ufunde wagcina kuleli zinga, hathi kodwa kuyatsho ukuthi abantu iningi elingaka silithole ukuthi lifunde lagcina kuleli zinga. Kutsho ukuthi luhlelo olubaluleke kakhulu njengoba lisizwa balaleli, luhlelo olubaluleke kakhulu olukumele siphatheke sonke sincedisana lalawo ababalayo. Lolu uhlelo ngalesi sikhathi luqhutshwa ngabantu abangafika 2,207 esabelweni semathebheleni North.
Lowo umnumzana Nathan Chikanya, umqondisi wezemstadi esigabeni semathebheleni North, obekhuluma ecingweni le-Studio 7. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi kufanele abalelungelo lokuvota bethathe leli thuba ukubhalisa kuhlelo olusaqhubeka nxa bangakenzi lokho, njengoba le ofisi kamsithelisi landa abantu ezigabeni zabo ukuthi bethathe incwadi abakade bengelazo ezigoqela izithupha, okuyikho obekusenqabela iningi ukuthi libhalise. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele unkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC koBulawayo.
UBulawayo silama constituencies angu-12, kusho ukuthi ngelanga ngelanga kusiyafika kuze kuyefika mhla ka-30 kuyabe kulamakhithi angu-2 kwenye lenye i-constituency. Silama voter educators abayibaba direct abantu to our registration centers. Bayasebenzisa balama healers, kanti ke silabanye futhi ama partners ethu elizabona lawo encedisa ukuqoqa abantu bebasa kuma registration centers ngendawo ezitshiyeneyo. Kuhle ngoba uya register any registration center, akutsho ukuthi nxa uhlala emagwegwe uzamelela kuphela ukuthi uregister emagwegwe. Lanxa ungazungena etown ubona ugizi uthola lapho thole nje khona kule registration center, khona ungena khona lapho register ukuvota. Hamba lesithupha sakho, singaba ngesezenye, singaba ngesephepha, singaba ngese kuthiwa i-waiting pass elomfanekiso wakho, kumbe i-passport yakho esebenzayo. Konke lokho kuyasebenza, suthwala le-proof of residence elebizo lakho. Nxa uthi kawulayo uyafika ku-registration center uthole u-commissioner of oath ozakuncedisa ngo-VR9 okuyi-affidavit. Asikhumbule nini ke zihlobo ukuthi affidavit nxa uyifila uyafunga ukuthi konke lokhu okubhale lapho kuliqiniso. Kungakho asikuqakathekise nini ukuthi siyekhuluma iqiniso phambi kwabana laba abasisiza njengama-commissioners of oath. Siyabonga.
Lo nkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC woBulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7. Ezinye izakhamizi zeMatoho eMathebeleleni South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imifanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi, okuyikho abakwenzayo kulezi insuku. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umnumzana Edgar Ncube obeqhuba uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi uzibonele mathupha udubo olubhekane lezakhamizi.
Mina ngihlangane lakho ngesikhathi ngisemathopo South endaweni okuthiwa kuse-St Joseph. Kulabantu abatsha sibili abangafika 3-4 ababelama-complications, but abanye bakhona bekwanisile ukuthi bagcine besenelisa ukurejista ngoba bagcine sebengani bageza kakhulu izandla zabo ngama-sanitize. Otherwise sibili lokho kumqoka abantu izandla bezilimele kakhulu ukuthi umtshina ukusala ukuveza ama-fingerprints abo usala ukuthi uride ama-fingerprints.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Guda Kwashe Zulu oyisakhamuzi seMatobo odwa kuyadinga ukuthi uhlangotho lubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC lukhangelisise imitshina yabo.
Yebo, ngempela kuliqiniso ngoba into eyenzakaleleyo ku-Ward 7 eMatobo District ekuMatobo South Constituency besicabanga ukuthi njengoba kusehlika njalo okwenza ukuthi bangalethe eminye imitshina eza detector khonoku ngoba i-fingerprint phela ihlala ikhona ayicatshi noma umuntu ngaze atshone i-fingerprint iyaphuma kuphela so besicela ukuthi ngani uhulumende uyayenza ngezinye indlela ngoba abantu nxa begona amacimbi bazama ukuthi baziphilise bakwazi ukuthi bayathengisa amacimbi angikhona lawo
umnumzana Rapson Nyon ongumqondisi we-ZEC ezansi emandebeleni uvumile ukuthi kulobunzima bokuthatha imifanekiso ngeminwe elimeleyo kodwa wathi kule ndlela abasebenzisayo ukuze abantu bengalahlekelwa lithuba lokubhalisela ukuvota
ngiza kutshela ukuthi kithi ngezikhathi zonezi siba labantu abagola amacimbi iminwe iyalimala okukhona yikuthi iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima ayifanani leyomuntu ongabambanga lutho so umtshina lwana uyasensa khona ukuyana into engifuna ukuthi ngibe ngicacise kuwe ngeyokuthi indaba leyo enjalo akutsho ukuthi umuntu akasaregister
uphinde wakhuthaza uZulu emandebeleni ukuthi athathe leli thuba uyabhalisela ukuvota ngobuningi
buyani ngobuningi lizoregister number yenu ikhule number ama constituencies ethu amanye aphansi kakhulu thathani ke lona leli thuba lizo engezelela amanamba enu libuye lizo register aphile ke ama constituency akithi so abantu bangazikhuphi kuko besithi bona kabakho ku system abalandaba banini le ndaba ngoba yiyo ke into eza setshenziswa yona leyi ukulungisa lokuplana ilife yethu sonke ama services esiwafunayo
ihlanga lesibili le BVR lisungulwe mhlazi lithumi kulinyanga njalo luzagqitshwa linyanga iphela lolu hlelo lukhutshwa kusalungiselelwa ukuhlela ukutsha izigaba leziqindi zokuvota i-delimitation exercise phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kusenjalo inani labantu elihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emandebeleni liqongile kule viki izansi emandebeleni bihamba phambili ngenani labantu ababanjwa lo mkhuhlane kusukela ngolwesithathu abanye balaba ababanjwe lo mkhuhlane izisebenzi zikahulumende ebezibuthene endaweni ezithiyeneyo zifundela ukubala abantu uhlelo lwe-census ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ise-Washington ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Ukraine lithi lizahlengaba isifazane abantwana lasebeluphele edolobheni lalelo lizwe eMariupol lapho amabutho eRussia asezame ngamandla ukwenqabela lokho iziphathamandla zakulelo lizwe zithi akuthembisi ukuthi uncedo lokuphathisa abantu luzafinyelela kulelo dolobho lapho kulokhe kunabantu abafika izigidi ezinkulungwane ezilikhulu i-100,000 isigaba se-Horn of Africa siphakathi kwesomiso esikhulu njalo umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 20 million bengabulawa yindlala okwamanje ke ngilithi okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7
lingali tshona njani zilukandaba siyadiwana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra
udaba loliyana oludaba oliqoshileyo ngesizathu sokuthi kambe labo bona abaphathisayo uyenzini phela kasikuthi owayethe ukuthethe isikhandi nguye kuphela ongayi-organizer namhlanje ukhulunywe kakhulu ngaye ngobana naye wahamba ngani engabhatanga lutho kubuqhawe bakhe kodwa-ke amaqhawe esingathi thina ngama-war-veteran yibo khona laba abasekhaya ngobana babelandwa ngamadakudaku belandwe ngama-CID special branch belandwe ngamasotha i-battalion kanye i-RAR belandwa layizitha abathengi kwehlula babubhensela babakhona ilizwe lazo bathathu besithi ngama-war veteran sibe sesehlukanisa-ke i-war veteran the-military war veteran military war veteran umuntu otrain trained personnel once ukuphela sifake ibalelithi military then that means for to say military veteran umuntu owatrainayo wangena empini laba besebesiba ngama-war veteran u-war veteran umuntu ophunyuka ebuzimeni ngesikhathi sensisona lezi asithi how we can define it in the concept yangkhona siyiqedisise ukuthi khona lapha siyabe sisitshona
manje lithi kwenziweni
oke lokhana kuyakuqondile ukuthi kube nokubalwa bevetwe bekhona ngalezi qintini zabo ukwenzela ukuthi izakhamizi zazizazona zona zothi futhi lo wayengumkhathisei hhayi lo hhayi lidakudaku lo wayeku-r a r kwenze labo bantu bangaze bathola ithuba lokungena kulolu wothi olukhona olubunjwayo nokuqinisa yona into kuthiwa yi-war veteran so bona ngazani laphana uhulumenzi lo khona kathesi lo kubakhumbulile ngakho-ke sasiyikhalela ukuthi khona bethiwe imfanelo zabo kungabi ukuthi babalwa kuphela ukuthi bavuthi besebeelelwa benjalo njalo kungaqondani lesi khathi sokuthi khona hhayi lokho mvunga kwamalekhele nokwazi kodwa kukhanye ukuthi khona uhulumeni ukhumbulile ukuthi hhayi iphi kayilwanga ayiliwanga ngabantu babephethe isikhathi kuphela kodwa-ke bonke nje jikelele abaphatheka ngesikhathi sesi basala bekhona basila bengazenge behle kanxa bamahlekelwa zimpahla zabo
kodwa-ke nxa sikhangele lolu daba lungani solusetshenziswa ngesikhathi sokhetho kungakuyikho yini khono
hhayi kungase kuqondeke kuphela lesikhathi sona leso ngoba kwakhulunywa kade lokho kodwa-ke ngenxa umbhuqazwe lo owawuthiwa yi-covid uhlelo lolu lwamiswa selukuya lunyenitoba kanyeaiyane ngenxa yokuthi khona kungelakubuthwana okwakukhona osokuhluphile abantu bathi hhayi ngono sibe lokuthila incineke i-covid kodwa-ke kude kolokhu kwakulokho kukhulunywa ngakho egudwini futhi kuyisiwa nje ebantwini kwasokuvunyelweni ngasesangale ukuthi khona hhayi kuyamele ukuthi khona esikhumbule lapho
wona ama-war veterans belokhu bebaningi yini njengoba impi yenkululeko yayikhona kudala
ngoba wona ama-war veterans akhona kathesi nxa ngikhupha ikale lithi military veterans i-military veterans bona ngokwabo kathesi siyaphela ngemkhuhlane langokukhula eoldosin kodwa-ke labo nxabi labo sebefaka kuyona lolo hlangothi bayibona inti okunye uzathathela phaathathela khona ukwenza ukuthi imbali yethu yona leyana ingaze yaphela matyayana nje kodwa-ke ibe mbali yokuthi abanye abasekelo abesale bevuselela belawula ngakho okusele kuphela ukuthi khona kwenziwe esiza kwenza ukuthi khona kuyefika ilizwi langikhona yikuthi i-military veterans bebe le-pater system eya epharliamenti hhayi kuye epharliamenti ngokuvotelwa kwathi kodwa iyephalamenti ukuthi eza kuza ngena i-opposition kumbe kuyangena bani and so forth kodwa ba-end and objectives of the armed bahlale enanzelelwe belawulwa ngakho kungaphelele emoyeni kugcina sokufithiwe
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilani
siyabonga Chris namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Memory Sincube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Ncube ulilunga le Zimbabwe Community in South Africa okuyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu kodwa kwezinye iziqephu zalingxoxo uyabe ikhuluma ezimele sicubungula isimo esikulelo lizwe kulandela udlakela olusanda ukuqhamuka oluqondiswe kwabokuza.
South Africa is also safe for Chinama Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu, kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu phela abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthi amaZimbabweans umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani awazi. The sad thing is isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga, but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe kwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wachiyetshontshile, but they don't expose those people. And then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayazi. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi la eSouth Africa, uthole ukuthi vele awusweli lapho ungasola okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umZimbabwean ube ngekho endaweni enje. Abantu laba ababamba inkunzi izimota zemali lezi uyathola kunomZimbabwean iyi-1 yabo. So lathi amaZimbabwean sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as sengaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations, but kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantwabethu, sikwanise ukuthi abantwana baye isikolo, sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje nxa sesiyahlala simosha every day, at some point akula muntu ongakhathaliyo. Uthole ukuthi yikho sokulaba operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. And mina for me personally what scares me is ukuthi even innocent Zimbabweans sebeyasela amacala abangawo.
Wena ngokwakho uqhuba njani umsebenzi khona ngapho? Kulula yini kumbe akusebenzeki kuhlela abantu bakulelo lizwe?
Because akhona ama-South Africans azonda amaZimbabweans angithi, but akusibo bonke. Liqiniso lelo. Mina la engisebenza khona ngiyi-1 umZimbabwean and then the rest ngama-South Africans. And kamphethe kuhle, abalankinga lami. Siyaba nama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi, but okunye lokhu abala problem. So as much as kulaba supporta i-operation Dudula, akusibo bonke abasupporta i-operation Dudula. Mina personally I've always kept to myself. Angisimuntu lana ogcwele indawo yonke, ngihlele endlini, ngihlezi emsebenzini, ngizendlini, ngiyafunda amabhuku ami or ngiyechechi or ngiya kuma-meetings mangilama-meetings. So I think yiyo into esingenze ngaba ungakwanisa ukuthi ngi-avoid ukuba enkingeni eziningi too much. Enye yi-problem yena le ukuthi uthola sesinjakala umuntu akhose nje ukuthi uyisivakashi lapha khona. Of course ukhululekile, but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusoze usuke emzini wabanikazi ufuna ukubusa. And yet baningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukuganga. But because of that state ukuthi indlela esebe sisenza ngakhona la e-South Africa ezamaZimbabweans, sebe sisenza ungani lapha kukithi. Thatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day.
Kubonakala ingani abantu bengabuyela yini ekhaya?
Ekhaya kubuyeleke. Akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya. So ngiyafika ngenzeni? Ngizosebenza kuphi? Ngizosupporta ngani abazali bami? Izinto ezinjalo. Ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweans, kule that thing yokuthi asilinde nini sifone. Maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango, maybe basi-extendele amapemithi or something like that. Asikho ready because there is nothing to go back to. There is no industries, there is no jobs, there is no money, there is just nothing. So mangisukuma lapho engikhona ukuthola khona i-R50 or i-R100 ngelanga, ngithi ngibuyele ekhaya lapho engingasoze ngithole khona i-R50 le, ngiyabe ngisithi ngiyenzani? Ngizosurvivor kanjani khona le khaya?
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Memories Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlangano.
is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Ukrainian and British officials say Russian troops continue to press their offensive in the eastern Donbas region in an attempt to fully seize Ukraine's industrial heartland, but have made little headway as fierce Ukrainian counterattacks have slowed their efforts. Russia